ama structures ka 2014 aye angikhetha kumbe angenza nganqoba kukhetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa ku Congress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezano kodwa lokhu be yiMDC ukuthi ke basebenze lezano. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBhebhe sexotshiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBhebhe sexotshiwe ngakukhubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo yeMDC iCongress yezano. Njoba yayiyiCongress yezano nizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo member yebandla lona lelo uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyinele leli bandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekuxabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016 imbono yami ngiyibeke sobala. Njalo nxa ngiyibeke sobala engingakutsho ukuthi hayi labo abathi uBhebhe ujoyine iMDC kabakubeki kuhle, kabathi ke uBhebhe labantu benkayi sebeunitile leMDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano enkayi sawo. So angiboni ukuthi ke lapho okukhulunywa yilabo ukuthiwa kuyajoyinwa kuyathiwani, hayi mbona ngani ibala elithi ukujoyina lelo asilithatheni sithi lisetshenziswa izano. Thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa ngibona ngani kasikulibeke neceleni ngoba esikulwisayo okwakathe siyizano. Sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izano, hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina. Umuntu ojoyinayo ngokade engekho, mina kangisoze kuthiwe ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona.
Manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT leMDC Alliance kubambane nxa sikhangela inkulumo evela kunqazombili.
Ngumbono wakho lo Gandu ukuthi ubone ngani abasoze babambana? Ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu. Nxa abantu bangabambana lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe, uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga, uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezanini. Ngoba abantu be-MDC bazabambana, bangabambana abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo kumbe bazamkhipha bahle ahle ayejoyina leyo zana. Angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona akusoze kubanjwane. Njalo futhi mina ngifuna ukukwala khona ukuthi khona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe silokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili, asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izano. Lokho ngiyakuvuma, hatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili.